Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Besila abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi thila abantu sebe-recovered kuseselo yedwa njengakarecovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa, bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ugenqula umbuso kaMnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhiya galolumbili 95,273, kubika abenhlanganiso eye African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqathaniswa la kwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamuzinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala le coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i report ephumileyo izolo besila abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabo abanye sababamba ngenyanga ka April laba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wayesesichile then abalichumi thila abantu sebe recovered kuseselo yedwa njengaka recovery kodwa lo laye kaguli ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume esithi recovery. Then ka test ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kuwo la lichumi ngathi abangu 9 bebengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa laphana bedla seThorngrove samnika hayi oxygen umuntu lwana okwaka test hayi umuntu nje usezihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi sebatheste ngelanga lokuqala sebatheste futhi ngo-day 8 sibuye futhi njalo sebatheste ngo-day 21. Thina into siyenza ukuthi nxa be-social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijimise sizama ukuthi siyebatheste ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba nxa behlala lola lo uhlala e-roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi be-share behlangane ema-roomini.
Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abemasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphunga uintroducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazilokubhacuze ngakanani ukuthi kulezi mali ezinenge ezinye ezathelwayo elizweni ezazivale ukuthi izomenyana lo msebenzi ngalowo ngoba izinto engakhangela amanye amaphephandaba eyadingiwabala nje ngasinkise 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekupheni izimali ngama-IMF fund njenjeweld ama-wealth fund la kwakule yini i-fund abakwanisa ukuthi basirelisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayiwo bakhangelele nabantwana abayiwo bathwele imizi abakhangele labo baba bonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kukuthi uhulumende kulento yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labantu. So ukuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye iprogram eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefide abantwana amaporiji abazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulaini naleyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu isidede ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu udingisile ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ncwadi abanikezayo abantwini abantu bathola ama donation from abantu ama private private organization la ama private which is okay endaweni zingama church kodwa la ama programs afuna uhulumende ukuthangenele phakathi la ancedisi phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka owenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa ngukhulumende wenu hayi uyazi can only go so far alengezinye liyifika ngaphi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani kodwa umeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela ukukhunywa isiphatha amandla sikahulumende. Sona ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe izimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli wezimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina silomongameli ositshengisayo njengoba nelisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba omnanga kwa onguye president. Simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalela ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela sekansili yakobulawayo eseThorngrove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abase diaspora eUK besilapha ukuzoyenza idonation yengubo eziyi 30, ama sheets ayi 60, lama pillow cases ayi 30. Lokhu kwenzelwe isibhedlela seThorngrove esikhona pakobulawa. Idonation le lingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ayi 200 are worth $120. Well, so donated at Ethan Grove Fisher's Hospital, I'm a frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abantu bakithi abasemazweni labakhona around kwapha kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sako Ethan Grove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuamukela lezi gulane ze COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esesilayo ingani isengezelelwe.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela se-Ethan Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lwe COVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane nganye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigoqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ubususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhilithane eJiva nje Gardens eNairobi abathi zasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhilithane abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhilithane usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga nabaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminingi nengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zezanupief ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo nganye labaxoxebuka kuzanupief ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe isithi yimbiko esimemetheke kakhulu elizweni. Umnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha lendodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhulu ukuthi ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle. Yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala. Ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthiwa kuphume khona. Pho kwenza bethuke bona kuyini? Nxa kungelalutho kakulalutho kabazithulele bahlale benjalo. Kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini? Ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona, kukhona okwenzakalayo. La ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media. Kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke uMnangagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe. Yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona.
uMnangagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthi ningalokho.
Kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese seyabamba unina enguye umthakathi. uMnangagwa uyaziloya amabhizinesis ena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe, izihlobo zakhe, abangane bakhe, abantwabakhe. Sikhuluma ngabotagwirei, sikhuluma ngomntanakhe abahamba ke bayewoda ke impahla ijiphile eDubai bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa amakhontrakti ama-millions ye-US dollar. Yibo ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantu abakhe labangane bakhe. Yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo bephanana amabhizinesi bekhweza intengo okumangalisayo. Athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli le yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iwathengisa kwamanye amazwe njengabo-Mozambique US dollar kodwa bephiwe ke imali reserve bank. Umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe.
UMnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Njengoba singeyame licele, uNtunga uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU PF uMnumzana Believe Gawule yena ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela.
Ngamanga wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende. Izitha lezo lamabandla aphikisayo MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle. Ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhulu lapha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka yokuthi bengabona ukuthi izinto ziyangaphi. Abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela, bafuna ukuthi uhulumende genqule indlela abafisa ngayo. Ngawo ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hayi bantu beZimbabwe umumo welizwe umi kanje. Ayisiko lokho elikubala emalebulenjini, ayisiko lokho elikubonayo, ayisiko lokho okufiswa yilezi zitha lezi, ayisiko lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube lento ezimbi elizweni lethu. Hatshi, umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo.
Bakhona baba Gawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likaMnangagwa.
Nkomo, ayisiko qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo. Ayisikho lokho. Indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indaba zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla wanikile. Lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yekhangele konoko kwenkohlakalo. Akulanto enjalo. Njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela. Siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu, yeye kunje kunje umongameli kunje mekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngakho ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjengaze bathangela konke kono ukuthi kulobunzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekakwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangelanga lo dubulo, akula lizwe elingakhangelanga lo dubulo lecorona. Wonke umuntu ukhangela lo dubulo lecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lapho lo Ntungamile Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kwahulumende esebenzisa uminister Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe kufuneka ukuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu thitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha asefuna ukuthatha amandla ngodlakela bethathela uhulumende kapresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlala phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazwi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlale etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo ukuthi besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebizi press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakadesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-intanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisana abantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecelele G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Lei
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz bushortwave. Ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz kushortwave.
Isikhathi sethu asavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili, inani selilasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.